angaboni kusiba lenguquko engaba khona ngoba into ekhona ungakhangela ama appointments ayenziwa ngumnangagwa wonke kayenzelwa ukuthi kukhona okufuze ukuthi kwenzakale kumbe kuguquke. Ungakhangela wonke ama appointments akhe nawo ukuthi ngubani engingamfaka laphana ukuthi ekudla ngesizathu sokuthi useduze nami ngalindlela kumbe ngaleyana. Yikho kuphela okwenzakalayo kumnankagwa laphana. Umichael Reza sambona esebenza gadalala sibili ukuthi khona bonke abaphikisana nomnankagwa betholakale besiyatshona ejele. Asakhumbula ukuthi kwakuyikhesi kabani aze wayihambela wasuka eHarare wayetholotshwa. I can't still remember ukuthi ngakabani.
Ngikamalunga.
Waze wasuka engu-deputy prosecutor general eHarare ukuthi yena eziprosecutela yedwa etholotshwa. So yiyo indlela akade ephethiwa ngayo abantu be-opposition okutsho ukuthi khathesi sokuyisibongo lesasesiphiwa ukuthi ayifane ekhaya ahamba uyohlala lapha. Akula lutho azalitshintsha ngoba i-anti-corruption commission is the most corrupt entity that we have in this country currently.
Iye baba Nkomo uyamuzwa lapho uyakhulumiswana ukuthi lapha vele akula lutho oluzayenzakala ikuphonga unikani izikhundla nje ukuthi icaphula lawo kube njalo.
Sikhandeni sonke ukuthi uma lowo uMichael Reza ethiwa lesi sikhundla uqualified yini, ufundele okupheleleni yini lowo msebenzi njalo unezithupha zangikhona yini. Ekufumanisayo ukuthi upresident uthethe umuntu olama qualifications, umuntu ovele eqeqetshile kulowo msebenzi. Sokuthi naso singahamba ngendlela ukuthi usebenze kanjani sesikhona umuntu awufanelanga ukuthi aphiwe leso sikhundla. Into khona yikucabangela. Sibese sinanzelela futhi njalo ukuthi undoda lowo eqhathwa nje ubhodi lamazwe khonapha e-Southern Africa esebenza eqongane lo msebenzi lowo esingathi usebenziswa kuphi kwezimali lokunye okunjalo esingathi thina ngumuntu oqondileyo ukuthi athathe lesi sikhundla njalo upresident ukwenzeka kahle kahle ukuthi adinge umuntu onjengalowo. Awukwazi ukuthi yena uba usibanda lapha yena wesabani uma ekhayena kwamanye ama-cases ake enzakala ukuthi yena ukumthesa ngovalo kuyikuphi ukuthi uzabanjwa yini layo esekucorruption. Ngoba thina umthetho ufayele lapha simbone ngumuntu oyenelisayo ayikhona mbizana.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke Nkomo, kodwa siyakwazi ukuthi umuntu ongena esikhundleni sana kumele ukuthi nga kule minyaka emine engujaji njalo le 7 years waba ligqweda. So ke sibanza ngena khonapho-ke ngibuzisitsho ukuthi kambe ukukhulunywa Nkomo lapha ungakubona njani ukuthi umuntu lo uvele nguye umuntu angene ngompana ngoba
ukhuluma ngama-qualifications kaReza but ama-qualifications akhe sibili amangalisayo uReza anawo kasiwazi. Okukhona uReza singakayi kuReza ungakhangela i-anti-corruption commission yona ngokwayo. Iyo yodwa i-commission iphose engela qualification kaChalimane wakhona ukuthi umgcinisalo weleyo commission kufuze ukuthi abe ne-qualification enganayo. Ipho ukuthiwa kuphela uya-appointwa ngu-president in consultation after consultation of the committee of sending rules and orders. Ngala ma-qualification nakanye ulukuzela uReza kangenanga ngama-qualifications. UReza ungene nje ngenxa yokuthi upresident umthandile uyambonga ngalokho akwenza amenzele khona okufana nokudrive esuka eHarare siya etholotsho kuya prosecutor uMalunga. Lapha ekhaya akula lutho aziwa ngalo uReza ukuthi sake waprosecutor civil case umuntu waba convicted. Simazi nje njengomuntu nje othi kuphela angathiwa sa akula ndaba ukuthi ikhesi yakho nge-assault njengakatenda ibithi kumbe ngeyani as long as kuyi-opposition sibisibili hhayi uyagijima nawe noma ungela lutho olukhona. Akala any spectacular convictions esingathi singakhuluma ngazo ukuthi uReza nazo azenzileyo ezimangalisayo.
Ye Nkomo uphosa akugcina khona baba
umsibanda yena angabe ekhuluma nje elokuchothoza ngoba le into yenziwe yini ngabantu bebandla alizondayo abe sekona ungalo kuthiwa khona lapha konke okwenzakalayo. Akula
Kanzo zinukore sivili mwizi zanupia mkota wereo na mwayo ya zagala na manga.